Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhla ka 12 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day, bekhala ngeholo eliphansi njalo besola uhulumende ngokwehluleka ukuthenga imithi yokusebenzisa ezibhedlela. Uhulumende wakwele South Africa ubika ukuba usebize umeli wemelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuze azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi zokuhlasela kwele Ukraine. Ugatsha lwezemali solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka ligugudeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi beZimbabwe bamanyanela abanye babo emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day, bekhala ngeholo eliphansi njalo besithi ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane. Usuku lolu lunanzwa emazweni achiyeneyo omhlaba ngenjongo yokuqakathekisa indima edlalwa ngabongi kwezempilakahle. I-International Nurses Day iza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kufaka eZimbabwe kuluhlu lwamazwe angamachumi amahlanu lanhlanu 55 alokusadalala kwezempilakahle okungamelanga abongi labodokotela bawo baqhatshwe ngamanye amazwe ikakhulu athuthukileyo. Abongi labodokotela beZimbabwe baphuma buthumuthumu elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe afana leBhilithane. Kodwa iZimbabwe Nurses Association ikhala ngokuthi lokhu sokunzima kulandela inyathelo leWorld Health Organization. Ngenyanga edluleyo umphathi ntambo wezempilakahle njalo engumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usolele eBhilithane esithi lidala amacala amabi kakhulu ngokuhuga abongi labodokotela beZimbabwe bona athi bachiya isikhala esikhulu elizweni labo. Sibuze umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Majongo si ukuthi bathini ngosuku lweInternational Nurses Day lolu namuhla.
Imali isalary yethu vele ayisakhwani, ayisayenzi ukuthi vele siphile lapha eZimbabwe. Kodwa sazama ukuthi sikhulume ne-government ukuthi ilungise konoko, sahlala phansi le-parliamentarian committee sakhulumisana, sayinika izikhalazo zethu ukuthi sifuna isalary yethu ibe i-US dollar futhi sifuna ukuthi siphile kule. Sibona futhi ukuthi umongikazi wayasuka lapha eZimbabwe wahamba eBritain kumbe eAmerica wadinga umsebenzi konako. Le ndaba yokuthi vele imali yalapha vele ayisathengi, asisakhwanisa kuphila kuhle le salary leyana. Kodwa sibona futhi ukuthi i-government, sabona uminister wethu ye-health wahamba ukukhuluma le World Health Organization ukuthi basimise ukuthi singahambi ngale emazweni sidinge umsebenzi. sisebenze sacina safakwa ku red zone ukuthi vele abasivumile ukuthi siphume lapha sihambe eBritain kumbe eAmerica kumbe eCanada.
Indaba yokufakwa kweZimbabwe kuRed Zone le iliphatha kabi kanganani ngoba siyibonelo msekeli kamongameli welizwe ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga kusikhatshana esedluleyo esola amazwe afana labo Bilithane amazwe athuthukileyo ngokuqhatsha abezempilakahle abavela eZimbabwe.
Kunoku vele siyakusula lendawo yokuthi vele umthetho uyasivumela umthetho welizwe ukuthi sisebenze khona kusiyafuna ukusebenzela khona kodwa futhi sayikuthiwa ukuthi laye ezi uminista wethu wafanele ukuthi asihlalise phansi sisale phansi sikhulumisane ukuthi sivumelane ukuthi sithole imali iyakhwanayo kodwa na wahamba wakhuluma lehu sayenzwa i-red zone ukuthi we are red zone asikwanisi ukuhamba khonoko vele kuyasihlupha ukuthi bafuni siyenzeni sho bafuni siyenzeni siyafuna ukuphila lathi sifuna imali iyakhwana lathi.
Indaba yokubanjelwa izithupha nguhulumende esingathi yi-bonding sizwe likhala kakhulu ngayo njengabongi labongikazi ngesikhathi kathesi nje idale lephalamende libhoda ngelizwe ezibhedlela lisiza ukuthi kuyini okulihluphayo njengabezempilakahle iliphatha njani leyo ndaba yokubanjelwa izithupha.
I-government yamadiploma yabamba indaba yokuthi vele bayabona ukuthi siyakwanisa ukusebenzisa ama-certificate phandle ngale sijinge omunye umsebenzi kodwa kuso right umthetho akuwuvumi konoko siyakuthaza ukuthi i-government inike abanikazi bemadiploma amadiploma abo.
Umnumzana Anthony Majongosi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri uthe ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. The Voice of America, direct from Washington. Uhulumende wakwele South Africa wanzise namuhla ukuthi usebize umeli weMelika kulelo lizwe umnumzana Ruben Brigitte ukuthi azophendula imibuzo ngodaba lwakhe lokutshela abezindaba izolo ukuthi ele South Africa lithengisele uhulumende waseRussia izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukuhlasela ele Ukraine. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingcitshi yacubungula ezombusazwe zithi ukufuthelana okukhona phakathi kweMelika leSouth Africa kathesi kulamandla okudumula ubudlelwano bamazwe lawo mabili kugcina ukubhazamisa lobudlelwano bamazwe omhlubulo wangezansi yezwekazi leAfrika. Umnumzana Bridget utshele abezindaba izolo ukuthi ufunga ngempilo yakhe ukuthi umkhumbi weRussia wafikela eSimonstown ngompalakazi nyakenye wasuka sugcwele izikhali zempi ezasetshenziswa iRussia ukulwisa eUkraine. Ingcitshi ecubungula zombusazwe bamazwe atshiyeneyo omhlaba umnumzana Thembisa Fakude ongumcwaningi enhlanganisweni ye-Africa Asia Dialogue uthi inkulumo kaBridget le iveza ukuthi ulobufakazi obubambekayo ngalolu daba okuyinto ezafaka ele South Africa enkingeni enkulu.
We are in a very serious situation and one will expect that of
singazithola sesixotshiwe kumanyano we-AGOA obusipha iSouth Africa ithuba lokuthengiselana leMelika impahla ezifika amabhiliyoni angamashumi amabili.
To compromise, no give away the 400 billion rand worth of trade with the United States.
Ufakude uqhubeke ethi kule ngozi ukuthi le South Africa lingazithola selisetheswa izijeso zomnotho ukuza kwenza impilo ibe nzima kakhulu kumuntu wonke elizweni. Kodwa ke le South Africa lithi alijabulelanga inkulumo ethulwe nguBridget. Umphathi ndaba ogatsha lwezokuxhumana uNkosikazi Khumbuzo Njaveni utshela bezindaba ukuthi bakhathazeke kakhulu ngenkulumo kaBridget.
The ambassador has not followed of diplomatic channels in terms of
akusiyo indlela okukhulunywa ngayo nxa umeli welizwe elento ayisolayo uphambanise kakhulu umnumzana Biget.
If the US has concerns about anything in South Africa, they are allowed to raise their concerns by their channels.
Ngakwelicelo umongameli Cyril Ramaphosa utshele idale lephalamende ukuthi uzavuma ikomishini ezaxwayisisa ngalolu daba. Kodwa umkhokeli webandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Democratic Alliance, umnumzana Johnston Hazen, uthi akuzwisiseki ukuthi kungani kuthiwa kuzahlulisiswa lokhu sekule nyanga ezisithupha lesi sihlakalo senzakele. Ubudlelwano bele-South Africa lele-Russia buqale ngesikhathi sempi yobandlululo kulelo lizwe. Lapho ele-Russia lasekela kakhulu inhlelo zokulwisa umbuso wobandlululo wabamhlophe. Selokhu impi ye-Russia ne-Ukraine yaqalayo, ele-South Africa likaze lisole i-Russia ngaphandle kokuthi amacelo mabili kuzafuze akhulumisane, ikhetha ukungathathi hlangothi. Enyangeni ezidluleyo, i-South Africa yemukela abaphathintambo be-Russia kanye ne-Melika yathembisa ukuqinisa ubudlelwano bawo lamazwe omabili. Kodwa ke ingcitshe ezicubungula ezombusazwe lozobudlelwano bamazwe zithi osekusenzeka manje ele-South Africa lezithola selidabukene phakathi kwamazwe omabili njengoba ngakolunye uhlangothi lifuna ukuqhubeka liqhubeza amabhizimusi leMelika, kanti ngakolunye lisafuna njalo ukugcina ubudlelwano balo bakudala leRussia. Ngusenjalo le-South Africa lithi lingaqeda ukuzisisa uBrigade ngenkulumo yakhe ayethulele abezindaba. Umphathintambo wezokudlelana kwe-South Africa namanye amazwe omhlaba, unkosikazi Naledi Pando, uzakhulumisana nosowabo weMelika ebeka sobala kukhonona kwelizwe lakhe ngendlela uBrigade asiphathe ngayo. Mesulo 7 Johannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.
Ugatsha olubona ngezemali elizweni solwethule iziqondiso oluthi zijonge ukuqinisa umnotho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla isisindo okwethusayo nxa liqathaniswa leMelika. Intengo yezinto layo iyakhuphuka. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi amanyathelo la kasoze aphathise ngalutho. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Encwadini elotshwe ngumphathintambo wezemali, uProfessor Mthuli Ncube uchasise ngamanyathelo esezothathwa nguhulumende ukubona ukuthi liyazinza idola leZimbabwe kanye lokumisa ukuqhubeka iqansa intengo yempahla lendleko yemisebenzi etshiyeneyo. Unobhala womanyano wenhlanganiso zezisebenzi oweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japhet Moyo, uthi akukho okutsha kulokho osekusenzakala ngoba kuke kwenziwa njalo ngesikhathi umnumzana Gideon Gono engusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe.
Sike sabona ke ama-tariffs kuthiwa ngama-duties ekhitshwa ebiselwa, ekhitshwa ebiselwa. Sesike sabona ke isikwelede zika-RBZ okungazakaliyo ukuthi imali yangkhona iyanceda okungakanani. Abantu bathengelwa izikotshikara, abanye bathengelwa amatarakitha, banikwa okuchiyeneyo. Leyo mali kwathiwa iyabhatalwa ke i-treasury, yafakwa phezu kwamahlombi ke yama-taxpayers.
Umoyo uqhubekethi kuzaba nzima kakhulu kuZulu ohola ngedola leZimbabwe njalo kuphazamise abamakampani alungisa impahla elizweni ukuthi bamelane lempahla elungiswa kwamanye amazwe ekuthengiseni impahla yabo.
I-industry yethu ke iza survivor okungakanani, sizakwanisa yini ukukompitha ke lamanye ama-industries angaphandle kwamazwe aqinileyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Lindani Mkhwananzi, yena okhala ngeholo elinganeliyo esithi kuzongezelela ubunzima ebantwini abanjengaye abangaholi ngemali yakwamanye amazwe. UMkhwananzi uthi isimo eselizweni sesibangela ukuthi abantu baziphathe ngendlela engalunganga ogoqela ukusebenzisa okudakayo lokunatha utshwala okudlulisa amalawulo kumbe obuphekwe ngokungalungelanga impila kahle yabo bezama ukucatshela indubo.
Isituation ekhona lapha elizweni inzima kakhulu, abantu abasakwanisi ukuthi bathenge into abakufanele bazithenge. Umuntu usekwanisa ukuthenga nje isitshwala kumbe la machanksi, kumbe lo mbida, yiko as long kubambe isisu, yiko akudlayo kuphela. Ubi kakhulu lapha elizweni.
Ophatheke kwezokuhlaziya ngezomnotho, uMnumzana Masimba Kutshera, uthi uhulumende kumele alwisane lodubo lwenkohlakalo lokuqala.
Kaningi-ningi sikhuluma siyayilwisa i-corruption, senza umlomo nje siyicothoza, kodwa kathesi sokumele sifune ukuthi labo abephula umthetho kumele baboshwe.
Okunye kwalokho okumunyethwe incwadi elotshwe nguNcube emizameni kahulumende yokulungisisa isimo esibi somnotho elizweni, yikungahlawulisi imithelo kulabo abathenga impahla eqakathekileyo kwamanye amazwe, khona okwake kwenziwa esikhathini sangemuva. Ekubuyeleni kokusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngomnyaka 2018, uhulumende wathi yena isisindo salo silingana ledola leMelika, kodwa ngemva kwesikhatshana nje isisindo sedola lelizwe saqalisa ukwehla ngesiqubu esikhulu kuze kube manje. Sikhuluma nje idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane 1212 emkambo oweReserve Bank of Zimbabwe, kodwa ngale emkambo wensitha selithengwa ngenkulungwane ezedlula ezimbili zamadola. Umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe bahlala bevika ngokuthi isimo somnotho welizwe siba nzima ukuphuma edakeni esikiso okwamanje kungenxa yezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya agoqela iMelika, iBhilithane lamanye amazwe aweYurophu. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi lesi simo siphazanyiswa ngumbuso okhona lenkohlakalo esisabalele elizweni, ikakhulu isenziwa iziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umcebisi omkhulu kwezomvikela esigodlweni sikamongameli weMelika eseWhite House, uMnumzana Jake Sullivan, ube lo mhlangano obalulekileyo lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beChina lamanye amazwe, uMnumzana Wang Yi, oqhutshelwe kwele Austria. Lo mhlangano wensuku ezimbili ubikwa ungokukhulumisana ngendaba ezichiyeneyo zobudlelwano bamazwe omabili, ikakhulu kwezomvikela. Ikhomishini ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, e-UN High Commissioner for Human Rights, yethule umbiko othi amasotsha kwele Mali abulala mahlayana abantu abangamakhulu amahlanu 500 ngesikhathi sokumelana lokuhlaselwa ngabeqembu labesimuslim abedlulise amalawulo abejihadi kuhlelo olwenziwa ngombimbitho ngomnyaka ka-2022. Inhlanganiso ezimeleyo e-Children in the Wilderness namuhla inikeze izikolo ezedlula amashumi amane esigabeni iseMathebeleland isipho samabhuku aphathelane lokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle. Linhlanganiso ithi inanzelele ukuthi intsha yanamuhla kayilalwazi olujulileyo ngokuqakatheka kokulondoloza imvelo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Abe-Children in the Wilderness bayabele amabhuku la azinkulungwane ezingaba ngamachumi amathathu 30,000 emkhosini owenzelwe eVictoria Falls abawuqoqe bemanyanela bohlangathi lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority. Ekhuluma emkhosini wanamhlanje, unkosikazi uSue Godley ugcizelele kakhulu emazwini okuthi intsha lamuhla kubalulekile ukuthi ifundise ngezokulondoloza njengoba kuyizo inkokheli zakusasa. Amabhuku la uthi labo bawathole njengesipho esivela enhlanganisweni yaseMelika eBooks for Africa besebenzisana labohlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zentuthuko olwe-USAID.
To date, I think we've had about 170,000 books which we have delivered Silesikhathi sisebenzisana labo okwamanje sebesilethele ingwalo ezingafika phose ezilikhulu lasikhombisa 170,000. Unkosikazi Godley uthi inani labantwana esabelweni lesi kabafinyeleli iziphala zamabhuku amalibrary okuyikho okubangela ukuthi uhlupho lobuyanga luqhubekele phambili.
That's been brilliant, and when a child is able to read, they can understand a lot better when we, for instance, come in with our Eco Club curriculum.
Lokhu sikubona kuqakathekile ngoba nxa umntwana esenelisa ukubala, bayenelisa ukuzwisisa kakhulu ngabakufundiswayo. Ngakho sibona ukuhlanganela lokhu kuphakamisa imfundo okuyikho okulangathelelwa ngabezimpacts kanye lomhlaba wonke ngezokulondoloza.
Kumpumela yeZimbabwe School Examination Council yomnyaka ka-2022 kwababhala imihloliso ka-Form 4, izikolo ezilithumi lasishiyagalolunye esabeleni seBhinga zaswela ngitsho loyedwa umntwana owaphumelelayo ukuthola imiklomela yokuqhubekela phambili ukuya ku-Form 5. AbeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee bakusekela lokhu ngokubika ukuthi isilinganiso sabantu abafika amachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% emathebeleleni North liphelela kumfundo eprimary, okwenza indawo le ibe sezingeni elephansi kwezentuthuko kulezinye izabelo elizweni lonke jikelele. Oyamukele ingxenye yalesi sipho samabhuku umnumzana Amos Gwema, omunye wabasebenzela uhlangothi lweZimparks. Yena ke uthi lokhu kuyabongeka ngoba lakho lokhu kuyaqinisa ubudlelwano lezakhamizi abasebenzelana lazo.
So by doing that, we'll be bridging the gap between the community and wildlife officers.
Ngokwenza lokhu sizabe sivala isikhala sokuthi izakhamizi zibe sazi ukuze zenelise ukusibikela okwenzakalayo kwezemvelo endaweni zazo. Umzekeliso walokhu yikuthi ababulala inyamazana bengathumba lindawo, balakho ukusibikela ngoba bazabe sebesazi ngalezi ngwalo.
Izikolo ezabelwe lesi sipho ngezincelezalane lewange leChizarira National Park esemangweni weBhinga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ku was a Friday namhlanje silomaskandi u blessing bankwespanda ohamba njalo ngegama elithi Qhatho. Yena ke ucula ekogodlwayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Nasio te se wempana u no belu shone koni
Qhatho ucula ekomahlaba etshwale lapha pheka khona umculo yakhe kamaskandi. Asizweni ukuthi yena wazalelwa nga
Embelesi. Abanye bayazi la kunomngcele khona kaGoldwayo neBelingwe. Ngangokungena kulomkhakha wezomculo ngafike ngethiwa igama elithi Qhathanzipho. Saya salishintsha ngaqala ukubizwa ngoQhatho ngoba elithi Qhathanzipho bese liningi lapha emculweni lele makhaya khona kokodlwayo lana namanje ngisakhona la kokodlwayo
wenza enemkhuze kodwa lo mawe
yakhala uma ngabe impahla zenke oyini ufone ebusuku uma ngabe impahla ikapho yini ungafone emini uma ngabe ukudla kwenja
uPante upheka umculo wakhe esekhaya njalo selamadlalathi ambalwa athi liphona lamadlalathi akho mdawini
idlalathi lami lakuqala ngalethula ngaphansi kweqembu iqhathanzipho lele ngalishintsha sengisiba ngiqhatho lelo dlalathi belithi ngalendandatho 2018 2020 ngethula futhi elinye idlalathi ebelithi lona inkomo zabelungu ngazo ukuthi 2022 yethula idlalade lithi self defense kukhona engiqoqozela emphakathini elithi utsheketsho gezayo isihloko sithi ntili lintili
Banengi abaculi abadabuka eMfilabuso. Pho wena wathi nje kanjani uze ungene kulo mculo qatho?
Lokulandela uMasikandi ngendlela ebengilandela ngayo. Especially uMasikandi waseSouth Africa. Kunabantu ebengibakhonze kakhulu abebecula uMasikandi. Kusho ukuthi ngothando engaba nalo. Ilona lwangifaka la emculweni.
Mina bamtisi lubabazi Sola ma 2000 ampakulima endlebeni Mina ngizamasi Ngizamasi bawashona
Umculo kaqatho uthakazelelwa ngabantu abanengi Abalandeli bangakuthola ngapi kanye nomculo wakho
Umculo wami uyatholakala ku YouTube uyatholakala kuma digital platforms inkomo zabelungu by Qatho uyalithola idlalade likhona mawufika ku YouTube uyasearcha utsheketsho gezayo azolandelana amadlalade ngiyatholakala ku Facebook utsheketsho gezayo ngiyatholakala ku Facebook iqhathanzipho silo 4 inombolo yami u 0774559564
Umthumo wangamasikandi udume kakhulu eMzansi. Singene kwele Zimbabwe ikho nje umculo kokhondlwayo uqatho ebesihlakaza ngawo kuhlelo hoza. Hoza Friday. Mpela zwe mina ndikini lonke igama namu yezwa Jesus Banda.
Suka madoda qatho insizwa yakwamahlaba ithwale uhlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu esithi kulotsheketsha ogezayo likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk lamhlanje sikhuluma ngamalungiselelo okhetho ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili Abongi beZimbabwe bamanyane labanye babo emhlabeni ekunanzeni usuku lwe-International Nurses Day bekhala ngeholo eliphansi kwanele igama nguNtungami Linkomo lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.